uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile. So uhulumende ule responsibility ngoba kungaba lula ukuthi kuthiwe ngoba kungathiwa ngumgabembe ngumnankapha bengafake icala sele siyangazi. But ku-clear ukuthi kwasetshenziswa ama-resources kahulumende eZimbabwe, kwasebenzisa ingatsha zikahulumende, kwasetshenziswa imali kahulumende ukuze abantu babulawe kube lombhuphazwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehola ngolo oyiholayo ukubana anjani axolise ngoba uhulumende nguyo le responsibility and whoever is leading government at a particular time nguyo olomlando ukuthi ayenze i-acknowledgement le apology. Angithi kuyabocathele njalo ukuthi nxa esenze i-acknowledgement le apology uyenza kuwani ngoba engxenye ama-civic groups mafitshane kakhulu engxenyebe kudinga ama-church leaders ama-traditional leaders isizwe sonke sikamthwakazi.
Ye, so ke singathi kumele kuphehlwe mbani khonokho?
Bona ke bokuqakathekile ukuthi lokhu kuphehlwe zinduna labamabandla bama-churches ngoba thina lathi khona besasiphele njengama-civic groups. Sasithe kuye bokuqakathekile ukubana uhulumende anjani axolise avume ukubana kwaba lombhuqashwe. Yikho esakukhankaselayo khona lokhu angithi amongst others sikhuluma ngokunye okuneninengi asisakutholanga lokho. So kuyabe kuqakathekile ukuthi izinduna zakomphakathi lamakhokheli amacawe ama-churchi kuyibe yibo abaphehla udaba lolu ngoba izinduna yizo ezingabanikazi besizwe sikamthwakazi. Laba mabandla yibo njalo abasebenza indaba zani indaba zona lezi zokuthi hhayi indaba leyi yokhulumisana umlotha iphathwe njani besebenza njalo lezinduna. Kodwa kwesithathu kuyebe kuqakathekile ukuthi kuxoliswe kuvunywe phakathi kwesizwe sonke sikamthwakazi ngoba yibo abaphanjaniswayo yithi esafelwayo yithi esaba ama-victims ombhuqazwe.
Kodwa bangaxolisa yini inkomo?
Ya, bazaxolisa.
Kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kwenze?
Ndibona kuyathatha isikhathi. Ngakhumbula sokuthathe during even inclusive government abantu babengakhulumi even ne-ground. Wabule oganonisa yile azange ipile ngendaba ye-ground. So for the first time sebethe sokungakhulumi ne-ground. So nxa sikhanyele ngelinye ilihlo sokube le-progress. Ingabi mncinyani kodwa sokube le-progress. Sesiphushe sakhankasela ukubana abantu nxa bekhuluma ngegugurawundi bengabotshwa. So it's a step ngoba nxa iphakathi lwempi kumbe komsebenzi othile ngobuhlelo othile kuba ne-first step kube ne-second step. Asoze lifike ekucineni lingakathathi isibanga sokuqala.